elingali tshona njani zulukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande
lo sithandekile emhlanga
endabeni zethu zalamhlanje
eZimbabwe sesijayele ukuthi amalungelo ngapolitical ngepolitical kodwa amalungelo maningi kula malungelo o child rights abantwana kula malungelo abo mama kula malungelo emsebenzi kula malungelo environment
abe Human Rights Commission bathi kuqhakathekile ukuthi uZulu ikakhulu obaba bathole imfundiso ngokuqhakatheka kwawo wonke amalungelo oluntu abalisa abesifazana lawo abantwana
nxa kungela imali engenayo e-investment, e-foreign direct investment, o-industry nxa engasebenzi, ilizwe nxa lilele imali engasoyalo, i-reserve bank ingakwanisi ukuthi idinde imali kumbe inikeze iboleke amabhenki imali, imali vele izashoda.
Ukusilela kwemali emabhanga abensundu uqhubekela phambili lamhla kodwa emabhanga akwamanye amazwe udubo lolu lubikwa lungekho.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi esigabeni seHarare zibumba umanyano ngenhloso yokuhlolisisa okuhluphayo izakhamizi ngendlela yokukulungisisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7.
Amalunga equla le Human Rights Commission athi kuqhakathekile ukuba uZulu ikakhulu obaba batholiswe imfundo phezu kokuqhakatheka kwawo wonke amalungelo oluntu abalisa ilungelo labesifazana labantwana. Abe Human Rights Commission bathi iningi lokho licabanga ukuthi amalungelo kwezombusazwe yiwaqhakathekile kuphela. Intathe ezindaba ethu Memphis Kamau sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu weZimbabwe ubikwa ewazi amalungelo akhe. Kota loke enga kawazi wonke ngoba ejwayele awezombusazwe. Ngakho loke funa imfundiso ikakhulu phezu kokuba aluzwisise udaba lwamalungelo abesifazane labantwana. Uprofesa Carol Temba Kombe ungomunye wamalunga eZimbabwe Human Rights Commission ebekwe ukusemthethweni kunsukwana isanda kwedlula. Uprofesa Kombe utshele intatha lezindaba ngesikhathi li-commission iqakathekisa usuku lokunanza ilungelo loluntu lamhla owenzelwe eHarare Gardens. Ukuba mnengi umsebenzi okuzamele li-commission iphatheke kiwo ukufundisa uZulu ngamalungelo oluntu wonke hathi ukwehlukanisa.
Ngoba eZimbabwe sesijayele ukuthi amalungelo ngapolitical ngepolitical kodwa amalungelo maningi kula malungelo o-child rights abantwana kula malungelo abo mama kula malungelo emsebenzi kula malungelo e-environment.
Abesilisa yibo kumele batholiswe imfundiso kakhulu ngoba kusobala ukuba lokhe bengakazwisisi nxa kukhulunywa phezu kokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ngoba kuthiwa zindaba zabesifazane kuveza uProfessor Kombe.
Angazi ukuthi indaba sikulahla lokhu. Yonke indoda yazalwa ngumama. Amadoda amane ngabona umama bedubeka bebagcina. Amadoda amane ngabala abantwana namama nkazana. Akula baba ozavuma ukuthi umntana wakhe ancindezelwe ngincwadi yenkazana. So sonke sesikubona lokho kodwa ukufundiswa ngamalungelo lawo ukuthi siwazi njengokufunda ngamavesi eBhayibheli kuzaqhangathika sibili. Umsebenzi i-commission zawugijimisa kakhulu ukuthi in every district eZimbabwe amalungelo awazi.
Limfundiso ibikwa iza kwethulelwa wonke umuntu ogoqela labasemaphandleni. Unkosikazi Shila Hilary Mathindike ungomunye laye wale commission ye-human rights. Li-commission izasebenza izimele kodwa isebenzelana lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuqhuba lomsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphezu kwalimfundiso ephathelane layo yonke imihlobo yamalungelo oluntu kuveza u-commissioner Mathindike.
Amalungelo la athiwe ngawomuntu wonke. Amalungelo omntwana, amalungelo abomama, amalungelo abantu abayizigoga, nalabo abangakhulumiyo kumbe abangezwayo, amalungelo ezisebenzi, abantu abasebenza emisebenzini ehlukeneyo. So lapha sizama ukuthi abantu ngoba thina injongo yethu njenge-commission ngeyokuthi sincedise abantu ukuthi bazamalungelo njalo nxa belalokho kubahluphayo phezu kwamalungelo abo babuye kithi. Sibe sebancedisa ukuthi bathole amalungelo abo ngendlela efaneleyo.
Unkosikazi Mathindike uthi isifiso yikuba bafinyelele wonke umuntu ukuze ayitholiswe leyo mfundiso phezu kwawo wonke amalungelo ilizwe lonke lokuba baziswe nxa lithe lephulwa lelo lungelo lakhe umuntu.
kodwa vele sesifisa ukuvula enye encane eHarare lakoBulawayo siqalisa umsebenzi. Nxa sesiqalisile sibona ukuthi uncedo lokhe lubuya esilufisayo. Sifuna ukuvula sibili amahofisi aya emaphuma province ethu ukwenzela ukuthi angaba nguvani ozwayo ukuthi ilungelo lakhe kalihambanga kahle ulakho ukusifinyelela.
AbeZimbabwe Human Rights Commission lamhla baqoqe inhlelo zokunanza usuku oluqakathekisa amalungelo oluntu olwe World Human Rights Day olunazwa minyaka yonke mhla ka 10 kuyonale inyanga kaMpalakazi. Oze emele iofisi yommeli we-UN Resident Coordinator eZimbabwe uProfessor Luke Rukingama uveze ukuba lokho engakafinyeleli amazwe omhlaba wonke kulokho bekukhanyelelwe kundaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ikakhulu abesifazane labantwana.
Today worldwide 2.7 billion women and men still live with just over $2 a day. Access to quality education is still a dream for millions of girls and women.
Abe UN bathi eZimbabwe ngelinye lamazwe aqhuba kuhle kundaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Kodwa bathi sisesekhona isidingo sokuba lithuthukise kunhlangothi okubalisa ukwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa impilo ngesikhathi bebeletha, ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, kanye lokwehlisa ukwanda kwendlala kanye lobuyanga obedlulise amalawulo elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.